Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali fuka njani zluga ndaba. Hula mwye la msakazweni iwe Studio 7. Ngolwesithathu mhlaka 6 Nkwenkwezi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ngemva kokuxutshisa amalunga edale lephalamende amane izolo, ibandla le-MDCT lithi lizaxotshisa abanye njalo.
Uzokhumbula ukuthi 24 months, exactly 2 years ago, yena uChamisa waxotsha umama uKhuphi. So wayemxotsha esebenzisa aphamandla, wayesebenzisana nezandu.
Iningi lithi akufanelanga iziphathamandla zamabandla ezombusazwe kube yizo ezavela abaswelayo ukudla okuvela kuhulumende, ngoba lokhu kubangela ukuthi kungafinyeleli abakudingayo.
Ehleleni lokuncedisa abantu ngemali, uzathola ukuthi bona uhlelo lolu alubanjwanga kuhle, ngoba bakhona abanye abantu ababekuhambela phambili.
Lamhlanje sigqiba ingxoxo esiyenze lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Josephat Mzaca Ngulube.
Engingakutsho ukuthi vele yona ijele asondawo elula khona ukuphileka kwakhona, isikakhulu nxa sikhangelele amajele alapha ekhaya eZimbabwe. Ukudla vele kunzima, ingubo kunzima.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. MDC elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe lithi lixotshise amalunga e-MDC Alliance ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa edale lephalamende izolo, ngoba lifuna kukhanye sobala ukuthi ngubani umkhokheli we-MDC uqobo. Leli bandla lithi lilakho njalo ukuxotshisa amanye amalunga kaChamisa kudale elifanayo. Usomlomo wedale lephalamende umnumzana Jacob Mudenda wazise izolo ngokuxotshwa komeli wedangamvura umnumzana Prosper Mutseyami, umeli wekuwazana East umnumzana Charlton Wende, usenator weMidlands unkosikazi Lillian Timvios kanye lonkosazana Thabita Khumalo oweproportional representation, ngemva kokulobelwa incwadi ngumaKhuphe esebenzelana lomnumzana Douglas Mwonzora lomnumzana Morgan Komiti. UMakhuphe uthethe inyathelo leli ngemva kwesinqumo somthethwandaba weSupreme Court esokuthi nguye owayemele ekhokhele ibandla le-MDCT ngemva kokubhubha kukamnumzana Morgan Tsvangirai, hathi umnumzana Nelson Chamisa. Kodwa abakaChamisa bathi okwenzakale izolo lokhu kungaphandle komthetho. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isikhulumeli sikaMakhuphe umnumzana Khaliphani Phugeni, waqala ngokumbuza ukuthi ngabantu abathi basebenzelana lezanu PF na.
Hayi, lokho ukuthi uChamisa uthi noma abalandeli bakhe asizukulandela. Uzokhumbula ukuthi 24 months, exactly 2 years ago, yena uChamisa waxotsha umama uKhuphi. So wayemxotsha esebenzisa aphamandla, wayesebenzisana nezandu ngaleso sikhathi. Uma ngabe wayesebenzisana nezandu ngaleso sikhathi uxotsha umama uKhuphi, hayi kuhleke angafaka leyo inference. Kodwa thina sisebenzisana nezandu, thina sihamba ngomthetho owakhulunywa yiSupreme Court, onguye owasihambisa eSupreme Court. ISupreme Court yafika yasi exonerator ngesilungu, yambamba icala yena. So kungenxa yalokho yikho sibabiza, idinga uchazele nje kabanzi ngoba bafuna ukukhonfuse abantu. I-alliance ayiso political party, alliance ngamaqembu angu-7. So kulabantu abaku-alliance abangene ngeqembu le-MDCT, yibo abantu esibarekhodileyo thina. Sisazobarekhola vele abalokhu nje ubona abanye lokhu bezibiza bethu bona bangabe-alliance. Sizobarekhola vele ngoba umthetho utsho kanjalo, asonto esiyenza ensitha le, yinto esayikhulumayo ngasemuva namanje siyayikhuluma. Umthetho ngumthetho.
Kungani liqale ngokuxotsha amalunga azinkokheli edale lephalamende?
besifuna ukubabonisa ukuthi okuthiwa ngesilungu the new sheriff in town bakwazi angithi yibade behamba phambili bekhuluma izinto kwathini kwathini manje besifuna ukubabonisa ukuthi i-Supreme Court ingakhuluma ikhulumile awukwazi ukuthi uyizibe i-Supreme Court ingathi ayikhulumanga wenze i-judgment ibe academic ayikwazi ukuba academic i-judgment ukuba academic ukuthi uyichaye indiva nje i-judgment mayiphumile inkantolo isithe lokhu yilokho yikho lokho kwenzakala mangabe ungakuthandi uya aphila mangungasakwazi uku-aphila ngumthetho eZimbabwe so asikwazi ukuba nabantu abazinkokheli ngaphansi kwebandla lethu abaphikisana nomthetho
bakhona abathi lanxa lingaze libaxothe bonke abantu bakaThamisa kuyiwe kukhetho akulalutho elingaluthola lina
hayi free speech phela le wonke umuntu uyavunyelwa ukukhuluma ngithi it's a free country wonke umuntu uyavunyelwa ukuthi akhulume into ayicabangayo naye akwalelwa it's a free country engakhuluma noma yini into ayicabangayo umuntu ngabe kwakulula ngaleyo ndlela wayengayisoze ayitshontshe iMDCT njalo wayengasoze asebenzise udlama lusebenzisa Kenneth Mamukhuphe embiza i-dissident efuna ukumchisa idlini
umnumzana Khaliphani Mphugeni isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo untungameli Nkomo uphinde waxoxa njalo lomunye wabaxotshiweyo edalela ephalamende unkosazana Thabita Khumalo yena othi kusobala ukuthi uMakhuphe labanye bakhe basebenzelana lebandla lezano PF
hayi lokho ukuthi uThamisa uthi noma abalandeli bakhe asizukukulandela uzokhumbula ukuthi 24 months exactly 2 years ago yena uThamisa waxotsha uMakhuphe so wayemxotsha esebenzisa phamandla wayesebenzisana nezandu ngaleso sikhathi mangabe wayesebenzisana nezandu ngaleso sikhathi uxotshe uMamukhuphe hayi hayi kuhleke angafaka leyo inference kodwa thina sisebenzisana nezandu thina sihamba ngomthetho owakhulunywa yiSupreme Court onguye owasihambisa eSupreme Court iSupreme Court yafika yasi exonerator ngesilungu yambamba icala yena so kungenxa yalokho yikho sibabiza ithinga uchazele nje kabanzi ngoba bafuna ukukonfuse abantu i-alliance ayiso political party alliance ngamaqembu ang seven. So kulabantu abaku alliance abangene ngeqembu le MDCT yibo abantu esiba recordileyo thina. Sisazoba recorda vele abalokho nje ubona abantu lokho bezibiza bethu bona bangabe alliance. Sizoba recorda vele ngoba umthetho usho kanjalo. Asonto esiyenza insitha le into esayikhulumayo ngasemuva namanje siyakhuluma umthetho ngumthetho.
Kungani liqale ngokuxotha amalunga azinkokheli edalela eParliament?
Besifuna ukubabonisa ukuthi okuthiwa ngesilungu the new sheriff in town bakwazi angithi yibade behamba phambili bekhuluma izinto kwathini kwathini manje besifuna ukubabonisa ukuthi i-Supreme Court ingakhuluma ikhulumile awukwazi ukuthi uyizibe i-Supreme Court ingathi ayikhulumanga wenze i-judgment ibe academic ayikwazi ukuba academic i-judgment ukuba academic ukuthi uyichaye indiva nje i-judgment mayiphumile inkantolo isithe lokhu yilokho yikho lokho kwenzakala mangabe ungakuthandi uya aphila mangungasakwazi uku-aphila ngumthetho eZimbabwe so asikwazi ukuba nabantu abazinkokheli ngaphansi kwebandla lethu abaphikisana nomthetho
bakhona abathi lanxa lingaze libaxothe bonke abantu bakaThamisa kuyiwe kukhetho akulalutho elingaluthola lina
hayi free speech phela le wonke umuntu uyavunyelwa ukukhuluma ngithi it's a free country wonke umuntu uyavunyelwa ukuthi akhulume into ayicabangayo naye akwalelwa it's a free country engakhuluma noma yini into ayicabangayo umuntu ngabe kwakulula ngaleyo ndlela wayengayisoze ayitshontshe iMDCT njalo wayengasoze asebenzise udlama lusebenzisa Kenneth Mamukhuphe embiza i-dissident efuna ukumchisela endlini
unkosazana Thabita Khumalo ngomunye wamalunga edalela ePhalamende axothiweyo unkosazana Thokozani Khuphe edalela ePhalamende izolo ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 akufanelanga iziphathamandla zamabandla ezombusazwe kube yizo ezabela abaswelayo ukudla okuvela kuhulumende ngoba lokhu kubangela ukuthi kungafinyeleli abakudingayo. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati ubikwa esithi kufanele ugatsha lukahulumende olubona abaswelayo elizweni olusocial welfare lwabele abampofu impuphu ngokuphuthuma. Okhokhela lolu gatsha umnumzana Paul Mavima uthi uhulumende usaqoqa imali yokupha imuli eziswelayo kanye labanini bamabhizimusi amancinyane ngesikhathi indawo eziningi zivaliwe ngohlelo lwe-lockdown olokwenqabela kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Umnumzana Joseph Chuma ongusomabhizimusi njalo eyisiphathamandla sebandla le-ZANU-PF uthi amabizo alabo abathola lokhu kudla kufanele aqoqwe izakhamizi ngokwazo.
Uhlupho esisuka sibe lalo kakhulukazi enhlelweni ezingazwalezi uhulumende lapha azama ukuthi aphathise uZulu ekutholeni okokudla, ekutholeni imali zokusebenzisa, kakhulu ke lekutholeni indaba zempupho. Zinhlelo ezinhle kodwa kusuka kuphice ngenxa yokuthi khona kulabanye abantu abalobukhwaba ababisa izinto engamta zibuya ngohulumende kodwa kuyinto yabo abayicabangayo bona bevele befuna ukucatsha ngomunwe. Engikutshoyo nango ehlelweni lokuncedisa abantu ngemali uzathola ukuthi kona uhlelo lolu alubanjwanga kuhle ngoba bakhona abanye abantu ababekuhambela phambili basuka kulokuthi basebenzise ukudingeka kwenhlelo yokuthi kona into le ifike ebantwini abayibo abamele bethole usizo kwangena okwezepolitiki. Lokhu ngikutsho lapha kobulayo njengoba sikhangele uhlelo lolu belubanjwa ngama-councillors and ama-councillors lawa abaningi bangona phuzekithi bonke ngabebandla le-NDC. So ungakhangela uzathola ukuthi kona abantu ababhaliswayo ukuthi bazuze uncedo lwemali sokutholakala ontanga abancane abangabasekeli balelo bandla and then usuthola isalukazi omele lingabe siyathola asitholi lutho. So khona phana kube sosuka kuphici ngitsho even la indaba empupu leyi uthola laba abathiwa ngabejimazi bafike bethi sizoyenza izonali bengahlalanga phansi lezakhamizi ukuthi kukhulunyelwa nokuvunyelwa nokutshengiswane ngoba izakhamizi zizo ezazanayo ukuthi lo uhlala lapha lo uhlala lapha babe sebuya lohlelo abangaluconsultanga lezakhamizi pho kuyazala nkomoni. Into ebengiyifisa ukuthi ngabe uhulumende uyavuma avulele ukuthi yona lapha nxa indaba zinje into lezi kaziphathwe izakhamizi zingaphathwa yithi ama-politician ngoba mina njengoba ngingiwebandla eleZANU-PF elibusayo ngizafuna ukubana ngifake abantu abebandla leZANU-PF labantu abangasobo bebandla leZANU-PF pho bona baqonde nga. So kulesikhathi sokuthi kumele sihlukanise into zepolitiki nxa into zinjiso sikhangele izinto zezakhamizi. So lapha kumele ngabe sigijimisa siqhakathekisa izakhamizi kube yizo ezisitshelayo thina ezitshela uhulumende ukuthi hayi la asikubambeni so lapha asikubambeni siyana singakwenza njalo uzabona into ethi iyathutsha.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma usomabhizimusi njalo eyisiphathamandla sebandla leZANU-PF ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Namhla sigqiba ingxoxo yethu lolela ilungelo likaZulu umnumzana Josephat Mzaca Ngulube njalo ophatheke kwezombusazwe. Umzaca Ngulube labanye bakhe abahlanu bagwetshelwa ukuhlala entilongweni okweminyaka eyisikhombisa besetheswa icala lokutshisa imota zesiphathamandla sebandla leZANU-PF elokitshini lesizinda kobulawayo. Kodwa bakhweza lolu daba emthethwandaba bephikisa isinqumo lesi basebesiya eSupreme Court lapho abaphiwa khona ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail ngemva kokuvalelwa ejele lekhami le Harare. Umzaca Ngulube uchasisa ngomumo wejele.
Vele lona icala kasidlale ngikhulumela kuyamisa iya ekwela micele. Lona vele icala kangilalo. Into nje yenziwa ngokugijima njengokuthi njengento into yomangazwe ukuthi amunye umuntu fuza angene phakathi kumbe simkhawulise kuphela. Kodwa ngokomthetho akulacala engalenzayo ngobufakazi obukhona. Akukho ufakazi obutshengisa ukuthi ngenza icala. Kumbe ukuthi mina ngawufuze ngivuma nendicala ngokuthi conviction kwafuza ngafike lapho ngoba vele icala kangilalo.
Bekunjani ekuvalelweni lapha bakuhlukuluzile nanga?
Engingakutsho ukuthi vele yona ijele asondawo elula khona ukuphileka kwakhona isikakhulu nxa sikhangelele amajele alapha ekhaya eZimbabwe. Ukudla vele kunzima, ingubo kunzima, lokunye engathi ekami ijele elingcono lilamanzi lobu kudla kungekho kodwa ihlobo zethu zami zikuphathele. Indaba yami le indaba yepolitics ngoba vele indaba engabotshiwa ngivele ngingayenzanga. So le indaba nxa ungakhangela ukuthi njengomzaca engumuntu wangena kukhetho lwadlulayo ezimele yedwa waphuma lamavoti amaningi kathesi seku-MDC, which means sengumuntu oyesabisayo ukuthi sengayiwina liyana sengasiwini isiqindi seblau south. Indaba leyibile abantu abale mali ade beyilandelela esiphikisanayo kwezombusazwe ade bebhadala izimali. Even sifika ekame kwafika omkhulu omunye umphathintambo engathi uminister wafika elandelela indaba naleyi. Uthi efikile asihlalanga sikhathi sabantu sesithuthwa sihanjiswa eHarare. Ibibi indaba ade vele ibhadalelwa ukuthi ngihlale ejele. Ungakhangela even lesigwebo sakhona ngambi isigwebo sokuthi siphela ngoNovemba 2023 ama-elections ephelile. So akuzange kube lula ikakhulu eHarare. Ihloko sezikhatshana, ukudla kuyahlupha eHarare, akulakudla ingubo, Harare akulamanzi. Yikho ubonile kokunye ngukhiphileyo kuFacebook wami kwaphuma sokuzinews zethu ezigcwele kumaphephandaba atshiyeneyo. Ngisitsho nje ngibalisa ubuhlungu ehlane labo ngoba into enanzela kakhulu laba abakhangela izibotshwa bayazincindezela kakhulu amalungelo ezibotshwa kananzile. Manje thina njengabantu sike esihambileyo esikolo besibonisana labo amadala okuyinto abangayithandiyo, so lokuthina sokungani sokuliwa. But hayi, mina bengizilwela izibotshwa, bengingatshoni ngibhoda lapho phumaniseka khona bembazisa abakhokheli belapade enkona kumbe kusesigurubhi kumbe kuseHarare Central. Bengisitsho njengoba ngisitsho ukuthi njengeHarare ukudla kuyahlupha, laba ijele leHarare likhokhelwa ngayizibotshwa lezi ezingathi ngama-prefect ejele lawa, yibo abacontrola even ikitchen. Bebesithi bangathatha iporiji elijileyo besibethela amanzi konke kona lokho. Bekungasompilo elula athi khona ejele. Kodwa mina njengomuntu wade esazama amalungelo akho, bengisima ngikhulume labo ngibonisane labo ukuthi hayi lapho eselikwenza seliphambanisa. Bengingesabi ukuthi enye into uyakuvela usazi ukuthi awulacala, akungeke kwadonsa nzima ngento ongayenzanga. Kodwa ngokubona kwami into enginazila kakhulu, abantu abasemajele bayancindezelwa amalungelo abo kakhulu. Khangelela ukuthi laba ababakhangela babe bayeyisa bekhangela phansi, kodwa hayi mina bengiwamela amalungelo ami, ngibachasisele ukuthi hayi lapha seliphambanisa bagokheli bezindawo. Bekungekho lula sibili ukudla kwesikhathi lami ngibesikhathi ngibakhona lo mkhuhlane kuthiwa le iphela kwenzakala ngokuswelakala kwama-nutrients aqakathekile emzimbeni. Besiba isikhathi labantu besiyalokhu isikhwekhwenyana, but hayi bengisiwa ngivuka bekungela kudla ejele. Kodwa ngiqinisele ngathi lapha ngendoda kufuze ngimi amajele alapha ekhaya kakho kalungelanga ukuphila kwabantu, ngoba ivile ukuhlala kwakhona eHarare besihlala siminyene okungenziyo onje ukuthi ngathi indlu eyi-one njengemalokishini ibitholile abantu abayi-12. So kukuthi lilala likhroseni izinyawo omunye gade phezu kwakho. So vele bekunzima ikakhulu ejele lele ngicindelekilo iHarare Central, yilo ijele eliminyene kakudlula wonke amajele.
Umnumzana Josephat Mzaca Ngulube ngolwela ilungelo likaZulu njalo ephatheke kwezombusazwe ubaxoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi kulezibotshwa ezedlula eziyinkulungwane ezimbili i-2528 esezikhululiwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngenjongo yokwekethisa ukuminyana emajele. Izibotshwa lezi ngezivele kumajele aselizweni lonke jikelele ezigoqela omunye obegwetshelwe ukuhlala ejele weminyaka engamachumi amabili. Iphephandaba le-Chronicle lithi amapholisa ugatsha lwezendle olwe-Zim Parks abikwa ebulele indlovu edolobheni le-Victoria Falls izolo. Indlovu le ibikwa ibisikhathaze kakhulu izakhamizi za leli dolobho ekugoqela lenkamba yamapholisa. Isikhulumeli sogatsha lwe-Zim Parks umnumzana Tinashe Farao uthi izakhamizi zifolile zaphiwa inyama ngemva kokubulawa kwendlovu le. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina abalaleli bethu umbiko eliyithumele nge-WhatsApp.
Sabonani, sabonani, sabonani basakazi be-Studio 7 dlani balaleli lonke. Hayi, okhulumayo nguZamani ePlumtree kodwa esigabeni mphuma empandeni esigabeni semzaza. Hayi, corona ish nasebuTswana lapha hayi bathi lockdown sisibulele. Hayi, sisibulele phela, sithona ezindlini akuphumeka kuhambeki. Hayi, le ndlala ezindlini lapha sisitshaya kakhulu, sisitshaya sibili kakhulu balalela. Hayi, hayi kodwa inkosi khona balalela, nithemba ukuthi wonke umuntu nje hayi kuzophela, sizokhohlwa ngakho lokho. Sizokhohlwa ngakho shuwa balalela. Hayi, ngiyabonga ukukhuluma labantu be-Studio 7 zonke balalela, into ekhona phela singabeka kuNkulunkulu lento kuphela ukuthi hayi inkosi yekwaziyo kuzolunga.
Hey, silalele siyabona siyezwa le ndlebe wathi uyezwa. Ya, ungathatha indlebe uhloma ngapho lwethutha ngapho uvale indlebe ungeze ukuthi corona is dangerous. Ya, kuqakathekile khona ukuzivikela. Ungathi ukuhlala endlini, ungahlala ezendlini kodwa ungela kudla kodwa bathi faka nale imaski la utheletele la ubona ukuthi abantwana balala bezile ukuthi uzivikele wena kuqakathekile kakhulu. Hayi, kuzophela, asithembeni kuNkulunkulu. Wonke vele sikubeka kuNkulunkulu ngamandla kaThixo kuzophela. Phela sinkalakatha ukuthi sithandaze kuphela uNkulunkulu uzasizwa uzasiphendula kwenyilanga. Hayi, mina ngikhuluma ngukhuphe. Ya, ukhuphe khuphe womstedi. Ya, ilapha embuya khona ime ngikhuluma ngalesi sikhathi ngithi hayi uNkulunkulu uzasizwa uzadlula okuyikorona. Sabe sisenze lokho esiququbele nje ngathi khona phesikhona siququbele asikwazi okungenza kanti ukuthi nje akuthini but hayi khona siyathova-thova khona okunjoko ukuthi hayi okuthi lathi sifake emlonyeni sisafake emlonyeni asazi njalo kumbe baza estenda kula amalanga asikwazi bangaestenda kulapho sizokhumula emuva ngabe sekurongo phela lapha kabe sokutshintsha ibhethu endodeni hayi sokurongo sibili siyabonga suthixo makasizo
ukuzithoka langenhlonipho balaleli be-Studio 7 ngithi salibonani umhlaba wonke ujikelele abanamela e-Studio 7 igama lami ngunjakulo wabedube isibongo ngibuya ekhaya eZimbabwe esigabeni sakwamadlambuzi emkhomeni. Ngizikhulumela nje bathandekayo, ngicela ukubuza ukuthi njengoba singapha thina emazweni kwabamhlophe lithi siyenze njani nabantu laba esingabatsho ukuthi baphila amaphilisi omhlaba, bazenza kanjani njengoba besemazweni akwabamhlophe bazophila ngayiphi indlela kanjani? Ngizibuzele kanjalo njengoba ngizibika kufana ngiqhamuka kuphi esigabeni sakuphi. Nginje bathandekayo ngumuntu wezinyoka ngisangoma, ngizibuzele njalo kufana njengoba sinje sizangoma umthetho asiwuyali kodwa ngizibuzela mina kubana kungenzakala ntobani kubana mali ngadedela nathi njengezanuse sibonisane njengezanuse kufana lolu bhubhane singalumisa kanjani ngoba ngizanke ngize nelizwe lilodwa noma liqhamuka kumnini lizwe omnankakho kufana uthini ngoba uyazi kufana ilizwe lakhe lilezanuse ukubana ngatsho kufana abantu bakhe bayimele le nda. Yebo, yasiyalo kubana lubhubhane lungafuna kufana umuntu aye esibhedlela kodwa lasesintwini kuyangena njalo sinje silamathwasa emzini wethu silabantwana babantu abahleli emzini ngivuzele ukubana okhithwayo kumele ngimhambise kibo ngalesi sikhathi saleli gcikwane ngimenza kanjani umntwana abantu ehleli esemzini wami ngiyabonga kakhulu bathandekayo lapheli khona lonke
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane okhangelelwe ukuba amele ibandla lamademokrasi kukhetho lokudinga umongameli ekupheleni komnyaka. Umnumzana Joe Biden ubikwa eseswela usekelo kulandela uphenyo olusanda yenziwa selokhu kwaqhamuka igcikwane le-coronavirus. Ingcwethi zogatsha lwe-United Nations zithi ukuthula kwele-South Sudan kulakho ukuchabalala ngoba izikhathamandla zalelo lizwe ziphatheke ngokubangisana ngezomnotho elizwe hathi ukuqinisa isivumelwano sokuthula. Kesikhangele esivela ngapha kwele Melika ngamafitshane. Ingcwethi ezisebenza esigodlweni se-White House zibikwa zisithi uphenyo olwenziweyo lutshengisa ukuthi kusiyafika inyanga kaNcwabakazi kungaba sekubhubhe abantu abedlula 100,000 bebulawa ligcikwane le-coronavirus. Lolu phenyo luza ngesikhathi umongameli Donald Trump esithi ufuna ilizwe livulwe ngokuphangisa. Izolo bese kubhubhe abantu abedlula 70,000 i-71,000 kwele Melika. Khona ukubhubha abantu abayinkulungwane eyodwa kumbe ezimbili 1 to 2,000 ngelanga. Umaqondana ingoma yeshabalala rhythm esidubela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje wothi ke sikhangele indaba ebesilayo. Ngemva kokuxotshisa amalunga edwale lephalamende amane, ibandla le-MDCT lithi lilakho ukuxotshisa abanye njalo. Iningi lithi akufanelanga iziphathamandla zamabandla ezombusazwe kube yizo ezabela abaswelayo ukudla ukuvela kuhulumende ngoba lokhu kubangela ukuthi kungafinyeleli abakudingayo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi nxa lifuna ukuzizwa njalo indaba zethu yaningi ku www.voandebele.com.